Kwa wizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 15 kuMabasa 2019, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje.
Ayekele ukuyenza i-political dialogue alone, kuphela ayenze i-national dialogue. Yebo siyakwazi ukuthi maybe i-80% yamaZimbabweni apolitical, but kulabanye abantu bafuna ukubona ilizwe lisiye phambili lithuthuka, abalandaba lwalokhu okwembusazwe.
Abasakhulayo bomkhankaso wokulwela ilungelo loluntu ethajamuka sesijikile bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge indlela zokulungisisa isimo somnotho elizweni esiqhubeka sonakala.
My ATM echasa ngokuphasa kwakhe ethi yayiyimpi eyayiselizweni namadistance. Why kwabulawa abantu from emigrants kusiyafika emathebelele? Why bengabulawanga harash?
Abantu abaningi bayawasola amazwi esikhulumeli samongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana George Chalamba awokuthi akuqondanga ukuchaza udaba lwe-Gugurawund njengombhubhazwe. Abakuhlelo lokunatha amaphilisi ehlisa igciwane lengculaza emzimbeni bakhuthazwa ukuthi bayihlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho kusasemasinya. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo bomkhankaso wokulwela ilungelo loluntu oyethabujamuka sesijikile bakhuthaza uhulumende ukuba adinge indlela zokulungisisa isimo somnotho elizweni esiqhubeka sonakala, besithi abayiboni inguquko embusweni okhona. Bathi njalo bafuna kwenziwe inkulumo uqobo ezipha zonke inhlangothi zempilo ithuba lokutsho imbono yazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo iphume emhlanganweni nentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center okwethula lomkhankaso. Unobhala jikelele walomkhankaso uMnumzana Gilbert Bwende ulandisa ngabafuna kulungisiswe kusimo somnotho.
We are suffering. Nobody is enjoying this economy.
Akukho osenza umsinganisi simo. Umkhuba wokuba inkokheli isebenzisa imali engekhoyo sesikubona njalo. Ukusetshenziswa kwendizamtshina ezibiza imali eningi okwenziwa imuli kamongameli selokhu waba ngumongameli kuyinto esingayikhangeleliyo kakhulukazi kulesi simo esikiso lapho umnotho welizwe unemusa lo mkamongameli laye esesenza okufanayo.
In a bleeding economy for that matter is abnormal.
Omunye wamalunga alomkhankaso uMnumzana Thawuya Chinama uthi njengabasakhulayo bafuna inkulumo zokulungisisa umumo elizweni ziqhutshwe ngendlela njalo zingagoqeli abezombusazwe kuphela.
Siyacela ukuthi ayekele ukuyenza i-political dialogue alone, cela ayenze i-national dialogue. Yebo siyakwazi ukuthi maybe i-80% yamaZimbabweans apolitical, but kulabanye abantu bafuna ukubona ilizwe lisiye phambili lithuthuka, abalandaba lwalokhu okwembusazwe.
Okunye kokumele kulungisiswe uChinama uthi ludaba lokunyamalaliswa kwabantu, esipha isibonelo sowanyamalala ngemva kokusungula umkhankaso we-Occupy Africa Unity Square uItai Dzamara olokhe engaziwa ukuba ungaphi lokuba uyaphila na loba hatshi.
Even imuli yakhe ifuna ukuzwa ukuthi ungaphi kathesi. Ukuthi president maybe akwazi ukuthi ungaphi, kumele adinge indlela zokudinga ukuthi uItai Dzamara ungaphi. Wafaka i-commission of inquiry but ayenzanga lutho.
Osakhulayo weZANU-PF uThafazi Wamgwadi yena uthi okuthiwo ngabethajamuka sesijikile ngamaphupho nje, ngoba ukususwa kukaRobert Mugabe embusweni kungatsho ukuba isimo sasingahle silunge khonapho khonapho. Umgwadi uthi kunje umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi wokulungisisa isimo somnotho ogoqela ukuqeda umkhuba wenkohlakalo elizweni. Abasakhulayo laba abaqhuba umkhankaso wabo phansi kweqembu leThajamuka sesijikile bathi bazothatha amanyathelo wokutshengisela ngendlela esemthethweni ukufuqa uhulumende weZANU-PF ukuba alungisise konke abakhala ngakho kuze kufezeke. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Iningi esigabeni seMidlands kanye lesigabeni zeMandebeleni liyawasola kakhulu amazwi esikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi akuqondanga ukuchaza udaba lweground njengombhuqazwe ngoba le kwakuyimpi phakathi kukahulumende labahlamuki. Untongameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kuluma lephephandaba elizimeleyo ele The Standard izolo umnumzana Charamba uthe uhulumende kazange amane asukele nje abantu beMidlands labeMathebeleland ebabulala kungela sizathu. Kodwa uthe iGugurawundi kwakuyimpi epheleleyo eyaqalwa ngabahlamuki ama-dissidents. Ngokunjalo uJaramba uthe kwakufanele uhulumende azivikele ngokulwisana labahlamuki laba. Kodwa abanengi kabavumelani laye besithi lo ngumbhuqazwe osobala lapho uhulumende ayeqothula khona omdala lomncane abuye acobodise ngitsho amakhehla lezalukazi ezingahlomanga. Omunye wabantu laba ngumnumzana Sikhumbuzo Moyo.
Mayi ethi yena echasisa ngokuchasisa kwakhe ethi yayiyimpi eyayiselizweni namadizeni. Why kwabulawa abantu from eMidlands kusiyafika eMathebelele? Why bengabulawanga eHarare?
Uthi ngoba kulapho kwakulaba hlamuki khona ama-dissidents.
Hayi ama-dissidents adithi thina amaNdebele. AmaNdebele namanje vele basithi singama-dissidents noma ubona nje ama-development ento ezenziwayo.
Khuluma laye ngempela viki uMnangagwa yena uthe ufuna uZulu akhulume ekhululekile ngodaba lweGugurawundi. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzanikeza abaphathwa yisigalesi ama-birth certificates kanye lama-death certificates. Kodwa umnumzana Gerald Ncube uthi ngaphandle kokucela uxolo uMnangagwa uyabe engenzanga lutho.
Akenze into efanele abuye eMandebeni ezoxolisa behambe le lapho abagqibela khona abantu labana beyenzekana amathambo kwenziwe ama-DNA test abantu laba bengcwatshwe ngendlela efanele.
Wengeze wathi kumele abahlawule njalo abalahlekelwa izihlobo kulumbhuqazwe.
Akhompasethe izihlobo zalabo bantu ngokwenza lokho kuzakwenza ukuthi labo bantu abanezilondo ezibhidlayo ngaphakathi enhliziyweni zabo zikwazi ukuphola.
Unqabeni Khumalo ngomunye laye othi kavumelani lamazwi kaTharamba.
Lawo ma-dissident abakhuluma ngawo asizange seza kuthiwa abanjwa. Nxa abanjwa okumele abhalwe phansi ukuthi sibambe ubani lo bani lo bani senze ukuthi lokuthi.
Aha, kodwa indaba yama-dissidents Khumalo bengaba babe balutshwana mpela kodwa babe khona abantu laba. Sesike sezwa ngabo gayigusu, sesike sabona njalo abanye babo bephuma lapha kuma interviews bezikhulumela ukubana babe ngama dissidents.
Angeke ngiphike lapho babunkomo ukuthi babe khona ngoba siyakwazi ukuthi zikhona nje izehlakalo ezimbalwa. Kodwa ke kungani bengabafunanga labo bantu ngaphandle kokuhlukumeza umphakathi?
Ngitsho lesiphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi iGugurawundi yaba ngumbhuqazwe hatshi impi.
Uhlelo lwalutho oluqhutshwa ngumongameli luhle alukuhambe luye phambili. Okuningi lokhu ukuthi abantu bekhuluma ukuthi kwakuliwa kwakunjani, hayi thina esikwaziyo thina eMathebelelandi kwakungenampi la. Yinto eyenzakala esiyaziyo sonke. Ukubulawa kwabantu akumelanga sikubuze lokhu, yinto esegcekeni eyayenzakala singakubali ngelinye ibala.
Umnumzana Wesley Sola yena wabulawelwa uyise.
Mina ngomunye walahlekelwa ngumzali wami ngoba ubaba wayesempini. Uma esempini wabuya mayebuya waqala ukusebenza kwenye ikampani kobulawayo laphana. Kodwa kuthe makuqala lolana uhlupho loluyana kwaba ngabantu abadingwayo okokuqala.
Ngokuthukuthela okusebantwini phezu kwalolu daba, umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaphumelela na uhlelo lukahulumende lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu. Ngokutsho kwabadala, sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingutungamili Nkomo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso yakwele Melika eKhetho Institute lamhlanje ibe lengxoxo yokuhlaziya inhlupho ezibhekanele leZimbabwe. Kukhangelwa ikakhulu ukuthi amathuba akhona na awokuthi leli lizwe lihlenge enkingeni elikuzo. Intatha yezindaba eStudio 7 uChris Gandhi uye lapho obekuqhutshwa lingxoxo khonapha edolobheni leWashington DC. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungasichazisela ukuthi ukuyini obekusenzakala khona ngapha?
Yebo, kulezi khwicamfundo ezine kade zikhuluma ngodaba lweZimbabwe, kodwa ke kube lenhlanhla lokuthi kube lo mphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube laye ube khona, kodwa yena ubezihambela nje ubengasinxuswanga kulo mhlangano. Labo abane kade bekhuluma baphe imbono yabo etshiyeneyo ngodaba lweZimbabwe ukuthi phansi kwesahloko sokuthi ilizwe ebelizimele eAfrika seliswele yamathuba, kuyini okungenziwa ukuthi liphumelele. Yiso kade kuyisihloko sakhona kade beqoxa ngakho. Kodwa ukukhulu kakhulu esingathi yiko kube emqoka bekuludaba lwezijeziso zenotho, ama-sanctions. Phakathi kwabane laba abathathu bathe bona hayi ama-sanctions kumele asuswe. Oyedwa uMnumzana Barry Wood owenhlanganiso ye-RT THK eliphephandaba le-Hong Kong nguyothena hayi nxa sikhangela osekwenzakele ngemva kokhetho lokunye esikokukhanya ukuthi kwephula kwelungelo loluntu akumelanga ama-sanctions asuswe. Kodwa ke uMnumzana Goide Moore yena owenhlanganiso ye-Center for Global Development wake waba ngumphathintambo wakwele Ghana uthena hathi izijeziso kazisuswe ngoba indlela ezisebenza ngayo aziphi ithuba uhulumende kumbe wabantu beZimbabwe ukuthi bakhulumisane lohulumende weleMelika kumbe amazwe awentshonalanga afaka izijeziso. Okukhona ukuthi bona bathi yenzani lokho, khona sizakhuluma. Wathi hayi akuqale ukukhulunywe nxa kungehlula ingxenye kokungathathwa inyathelo lakhona.
Okunye okwenzakeleyo ke abantu baphiwe yini ithuba lokuthi labo bekhulume ngalolu daba kumbe bekukhuluma zona iziphathamandla kuphela?
Hayi, baphiwe sibili ithuba, abantu babuza imibuzo njengoba ngijile ukubana umphathintambo wezemali laye uMnumzana Ncube ulaye uphiwe ithuba lokuthi aphendule eminye omunye umbuzo, kodwa uphiwe nje imizuzwana emithathu nje ngoba isikhathi kade singekade engafakwanga ukuthi akhulume. Kodwa yena ngokuphendulwa kake uthe khona ilizwe liphakathi kodubo, kodwa ayisudubo olukhulunywayo, ayisilo dubo lwakhona ngoba nxa ukhangela izibonelo zokugugudeka komnotho welizwe i-inflation, kukhanya kusetshenziswa ezingayisizo eziyenza ilizwe leZimbabwe libe ngelesibili emhlabeni kuba lalokho okuthiwa i-hyperinflation, ukugugudeka komnotho okwedlulise amalawulo. Yena uMnumzana Ncube uthe okwenza ukuthi kukhanye ungani iZimbabwe leZimbabwe yilo elilandela eleVenezuela ikuthi kusetshenziswa impawu ezingayisizi.
Ye, okokugcina amafitshane, uphethe njani lo umhlangano esingathi yi-conclusion, bekukhanya amanzi egelezela ngaphi?
Hayi, ukukhanya nje ukuthi wonke umuntu ukukhanya ngathi iningi livumelana ukuthi hayi izijeziso zenotho ye kumele zisuke ngoba ekugcineni zikhanya yizo esezisetshenziswa yilabo abasentamjeni zombuso bapha le mibonelo yamazwe afana labo Afghanistan ukuthi agcina isithona hayi thina sisempini ngoba sisila izijeziso zenotho okwenza ukuthi umbuso ocuku ugcine ugqila yiwo ama-sanctions ona la.
Yebo ke sibongile ukuxoxa lawe kuhle.
Yebo.
Lo ke bekuyintatha izindaba ye-Studio 7 uChris Gande ekhuluma ngokwenzakale kwingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezibhekane leZimbabwe yona enziwe ngabe-Cato Institute yaseMelika khonapha e-Washington DC. Live talk namhlanje sikhangela udaba lombhoqazwe owegugu rawundi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indodakazi kamongameli Donald Trump weMelika u-Ivanka Trump uhlanganele nenkokheli yabezinkonzo esigodlweni se-Ethiopia e-Addis Ababa namhlanje. U-Ivanka osekwethekeleleni emazweni awezwekazi le-Afrika ufike kwele Ethiopia izolo elanda umhlangano wabesifazana abakumabhizinisi. Uphinde wabeka amaluba enkonzeni yenzelwa umthandazo wokukhumbula ababhubhela engozini yendizamtshina ye-Ethiopian Airlines ngenyanga edluleyo. Abayi 157 abaqoqi bomkhankaso wokutshengisela kwele Sudan bakhuthaze abalandeli babo ukuthi baqhubeke besiyabuthana esigodlweni sabebutho eKhartoum ukuze bafuqe abebutho laba ukuthi babuyisele intambo zombuso ebantwini ngemva kokuzihluthunela umongameli Omar al-Bashir ngeviki edluleyo. Abezempilakahle bakhuthaze abesifazana abakuhlelo lokunatha amaphilisi ehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni ukuba bayehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho kusasemasinya ngoba isivame ukubulala iningi labomama abaphila legcikwane lengculaza. Abakuhlelo lwe-art therapy Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi omama abaphila legcikwane lengculaza abakuhlelo lokuthatha amaphilisi okwehlisa leli gcikwane emzimbeni bahlale besiyahlolwa imvukuzane yesibeletho ngoba isibulala abanengi. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi laloba umuntu ezinathela kuhle amaphilisi imvukuzane yomlomo wesibeletho iyabasusela ama ngqe ngakho kabahlolwe sikhathi sonke.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olwabomama abanatha amaphilisi amagcikwane kuthiwa ngama-ARVs. Lento esibakhanya ibabulala kakhulu kuthiwa cervical cancer oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hhayi akulankinga kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane ukuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operateki.
Uqhubeke ekhuthaza ukuthi labo asebaqeda ukuzala ukuba bakhutshwe isibeletho.
Njengoba kunjalo mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayayikhangelwa lokhu ngezikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusakuqalisa ukuthi kube yemfukuzane ngoba imfukuzane iyabe isekutulete. Njalo labo mama sebaqeda ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisezivume konke lo mlomo waso bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu.
Udokotela Ngwenya uthi imihlobo yemvukuzane yesibeletho miningi kodwa isuka ibe lobudlelwano legcikwane lengculaza ibe isihlasela ngolaka.
Waningi umkhuhlane wemvukuzane lo omlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papilloma virus. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube le mvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagciwane, imvukuzane le ibisisebenza ke le gciwana leli le-HIV. Lokhu kubili ke imvukuzane yakhona ilumatha okwamagama.
EZimbabwe uthi ikhona imithi yokuvikela imvukuzane kodwa ayeneli umuntu wonke.
Kwamanye amazwe abantwana bayahlatshwa ama-vaccine la uthiwa ngawe human papilloma virus bengakafikisi iminyaka engu-12. Manje lapha akhona ama-vaccine angikhona kodwa ayeneli ukuthi umuntu wonke atsho.
Uqhubeke echasisa ezinye izibonakaliso zemvukuzane le uNgwenya.
Izibonakaliso kwenzakala ukuthi kwesi sikhathi ungezwa lutho kuzosiza udoktora sekudlile kudala ngaphansi uyazihopha igazi. Okaningi omama kuvame ukuthi umuntu angahlangana lobaba emacansini kukhanya umuntu usebleeder. Akumelanga umuntu ablide nxa ehlangana lobaba. Yiyo into ekhanya masinya okokuqala.
Kodwa uthi zikhona indlela zokwelapha imvukuzane le.
Imithi yangkhona imvukuzane kumele ilatshwe nxa isaqalisa iyaye siyayi-operate umuntu asile kuhle. Nxa yokuthi sihambe kakhulu ihanjiswa ku-radio therapy.
Umkhokheli welinye lamacele awe-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumvukuzane yebele wasungula inhlanganiso ekhankasela imfundiso yokulimukisa ngemvukuzane yebele kanye lokwehliswa kwentengo yokuyelapha.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu-1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yi-cancer. Sakhankasela ukuthi i-cancer kwi-treatment yangkhona ichiphe phela.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer awareness month ngoba isithethe imphefumulo yabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Imvukuzane umlomo wesibeletho yona ibikwa sekuyiyo ekhokhelayo ekuthatheni imphefumulo yabesifazana abakuhlelo lwe-art therapy. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Abantu sebekhuthazwa ukuyahlolwa kungela mbadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave. Inhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum ebona ngokwabiwa kokudla ngemfanelo i-monitoring and evaluation eManicaland lapho kulabantu abathinteka kusehlakalo sezulu lesiphepho Cyclone Idai ithi liyaqonga inani lalabo ababotshwa bezama ukuthatha impahla ngokungekho emthethweni kulindawo ngoba kusetshenzwa ndawonye lamapholisa. Ukuze sizwe kuningi ngalolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Svanda ongumgcini sihlalo walinhlanganiso.
Yes, atshiya sifake abantu kuma committees e-monitoring and evaluation. Yikho libona abanye abantu sokunokubotshwa ubundawo inamba yabantu abazincedayo ngokudla kwabantu selokhu lisanda lisiya lisanda sokuze kubotshwa lalaba abalezikhunje ezinkulu. Kusayenziwa ama-systems awokuthi yena kube le-accountability anjengokwenzela ukuthi ukudla kwabantu kungakhoniswa ngabantu abangamelanga abasebenzela uhulumende kumbe bona ama-aid workers kumbe njalo kungabi labanye abantu abangazeli khona abangakho abangathintekanga amapholisa lawo sebenza lawo ngoba yiwo a-enforcayo. Thina singamonitha sibone ukuthi kulamabhuku kulama-weakness laphana amapholisa alandelela-ke abophe so far ukhanya hhayi umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu, kodwa vele akuswelakali phela lapho kulabantu khona, babe khona vele omanipulate ama systems ukuthi azincede. Kukhanya kuimprove, kuyaimprove family accountability, akula insolo sezisesha, kutshengisela ukuthi kuba le efficiency.
Ubona kodwa abantu lokhu bekuthola ukudla njalo kuyenela nezinye impahla abaziswelayo.
Hayi, khathesi sekusuka nohlupho lokuthi ku-oversubscribed, kodwa ke siyabonga kakhulu. Sake sakhuluma nabanye ogogo ababebonga kakhulu, babonge bezibe beshisinyendezi. Omunye umama wazethela into esabe ishoda yinyama kuphela nje ukuthi nabo bake bazogazana, kutshengisela ukuthi ukudla bayakuthola, impahla bayazithola. Okusasebuhlungu of course kulashekelwa izihlobo, abantu lokho be-traumatized. Sishiye kulabafundisi khona ngale ku-ground nezinye inhlanganiso ezine-psychosocial support ukuthi bakhansele abantu, lokwakhelwa abantu izakhiwo zabo nezambuzi zisaseyinkinga. Kodwa-ke o-UNICEF nabanye abahambileyo, abanye basuke koBulawayo besiyavolontiya ama-services abo khona ngale ukuthi abantu bathole izambuzi, babe namanzi. Uhulumende nguye kumele aphume ne-lasting solution. Indawo leyana ngokubona kwethu kusengaphinda futhi ukuthi kube khona futhi natural disaster, ngoba ikhanya ngani indawo leyana inamanzi ngaphansi ukuthi ayi-underground aquifer, abantu nabana kabasuse kusale nje abalimayo.
Iqembu lomdlalo wenguqu elingene lonyaka esigabeni seCastle Lake Premier Soccer League ele Mushowani Stars libe ngutsheki lobhanqa 2-2 lentshantshu zanyaka enye iqembu leFC Platinum emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare namhla emini. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlehlele iqembu leMushowani Stars uBlessing Phiri kanye leEvans Kadema ukuthi abalitshayela emambuleni abeqembu leFC Platinum Elvis Moyo kanye loNeva Tikere. Limpumela isho ukuba iqembu leFC Platinum selithiwa ngemiklomelo emibili ngamaqembu abalitshayele Chicken Inn kanye leLewange, wona okuyiwo mabili kuphela asenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe lonyaka kusigaba sePSL. Iqembu leChicken Inn ilo elihlezi phezu kwengalane lemiklomelo yethu nomunye okulinani liphethwe leqembu leLewange, kodwa abafana beChicken Inn bahlezi phezulu ngoba behlohle amagoli ayisikhombisa bahlohlwa kanye, ikanti abeLewange bahlohle amagoli ayisithupha bahlohlwa kabili. Iqembu leFC Platinum lihleze endaweni yesithathu ilile miklomelo eyisikhombisa. Kusenjalo amaqembu alandelwa ngabaningi elizweni athele Dynamos kanye lele Highlanders aqhubeka eqhuba nzima njengoba womabili ekhephansi emidlalweni yangempela viki edlileyo. Iqembu leHighlanders litshaywe nge-2 kanyanga leChicken Inn, kuthi iqembu leHighlanders lona linqotshwe nge-3-1 liqembu leHarare City. Limpumela itshiye iqembu leDynamos lemiklomelo emithathu, usithi eleHighlanders lona lemiklomelo emibili ngemva kwemidlalo emithathu. Iqembu leHighlanders libhekane loduo lokuba abadlali balo bakhalele umsebenzi ngesikhathi kulungiselelwa ukuqala kwemidlalo yalonyaka, njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu ukuthi ungadlali kwabo kuhle kuyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo.
Iqembu leHarare City lisikhulele njalo, ngizaphinda ngitsho njalo ukuba ukungalungiseleli ngemfanelo imidlalo yalonyaka yiyo imbangela yokungadlali kuhle kwethu. Impumela le iyisibonelo esokuba asingeke sichube kuhle nxa singalungiselelanga ngemfanelo, njalo ifana necilongo elikhala litshela wonke nje olilunga leqembu ukuba kumele sivuke emaqandeni.
Emdlalweni walo landelayo iqembu leHighlanders lidlala lele triangle lona ile mihlomelo emine ngemva kokunqoba kanye laba ngutshiki lobhanqa kanye lanqotshwa emdlalweni owodwa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphindisele ukuvinjelwa ukuyadlala kumidlalo yokudinga intshantshu lezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseNgilandi lonyaka elakwenziwa ngele United Arab Emirates nyakenye ngokutshala eli qembu lizivakathi kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International. Usele umdlalo owodwa ozadlalwa.
Siyabonga ke Joseph Njanji, isikhathi asavumi kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.